Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 25 ngompandula 2016 nenguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuyafanana ke lanxa ukuthi ngabantwana abahambileyo bayegoli kwasalimama bakhona labo mama sebethengisa lemizimba yabo ukwenzela ukuthi baphile ngani ngobomkabo babathile.
Amabandla aphikisayo athi kulihlazo elikhulu ukuthi amankazana amaningi sephila ngokuthengisa imizimba ngenxa yokwehluleka kwebandla leZANU-PF ukubusa kuhle.
Ayiso ndaba yomntwana ukuthi zasuza bamba amaphepha omntwana ngesikhiwa somthetho ithiwa yi-extortion leyo. Ukuthi uyabamba ezinye izinto ukuthi ngicela uninga imali yami, ngifuna uninga imali yami, ngisoze ngikunike lokho. Manje lapho isibhedlela yaso sesabe sesiphambanisa.
Amagqwetha asola izibhedlela ezibambela omama ababelethileyo incwadi zokuzalwa kwabantwana ngoba behluleke ukuhlawula imali edingakalayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo athi kulihlazo elikhulu ukuthi amankazana amanengi sephila ngokuthengisa imizimba ngenxa yendlala lokonakala komnotho. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abantwana abanengi kabasayi esikolo ngoba bengelayo imali yama-school fees. Ngalokho amankazana amanengi sethengisa imizimba kanti abafana labo sebengotshekesha, kutsho i-UNICEF. Sixhume umabhalane obona ngenhlalakahle kaZulu kubandla le-People's Democratic Party umnumzana Sengezo Chabangu.
Okokuqala, abantwana besikolo abasaboni valu eyokuhamba esikolweni ngoba bazabona abafowabo abahambayo bathola ama-degrees, abahambayo bathola ama-diploma, abahambe baya kuma-university iminyaka engu-7, iminyaka engu-5, bebuya ekhaya, bebuya bezolisa inkomo, hamba emadolobheni besiyadingisa ama-airtime. So ama-graduate semaningi eZimbabwe wokuthi ungadobha ilite likhaya emgwaqweni ukhangela umuntu othengisa i-airtime othanyela esfridini othela ipetroli is a degree person. So laba bantwana abakhulayo abahamba esikolo abasaboni valu ukuthi pho ngihambela nesikolweni ngani ngoba ubhuti umza wami umakhelwane wahamba esikolo kodwa nanguyana akasebenzi kanamsebenzi. So akusena valu akusafana nayizolo ukuthi nxa umntwana ade kuthwaka amakhelwane uthole i-degree la ukuza kunika intukuntu ukuthi uhambe esikolo ukwenzela ukuthi ube ngcono kulowo mntwana kamakhelwane. So yindlela ekhona esibisela imali eliningi labantwana besikolo ukuthi bengaze bahambe esikolo njalo behluleke futhi lanxa behambile esikolo ukuthi baperforme benze kahle njengayizolo. Okwesibili, abantwana abangamankazana yibo abenza imisebenzi eminingi ekhaya. Uzakhangela ukuthi ngizathiya ugogo, ngizathiya umama uyagula, ngihambe esikolweni, ngizagcina ubani. Nanxa esengasazicabangelanga khonokho, abazali bakhe sebezamyekela ukuthi ngikona ahambe esikolweni ngenxa yokuthi kule misebenzi esilindile ngani ngoba bona basayenelisi ukuthi bayenze leyo msebenzi.
I-UNICEF Chabangu ithi njalo abantwana abaningi emakhaya lapha yibo asebekhokhela izimuli ngoba abazali sebefohlile baya kwamanye amazwe ukuyaphanda ukuyadinga imisebenzi. Uthini ngalokho?
Kuliqiniso elimangalisayo ngani ngoba osukudala uhlupho ngolokubana umi economy wethu eZimbabwe umi kubi. Abazali abahambe eSouth Africa kumbe abantwana abahambe eSouth Africa bachiya izingane ekhaya abasayenelisi ukuthumeza imali yabo ngenxa yokuthi irandi le US dollar seliba
seliginywa ke lelo randi kakhulu aliselantengo enkulu njengayizolo nxa sisikhangela le randi lele US dollar elikhona so abantwana nxa besele bezintandane akusela okunye nxa bengabantu bengamantombazana sebeza hamba besiyathengisa imizimba yabo kwenzela ukuthi bathole inzuzo bengathola inzuzo ukuthi baphilise nalabo bantwana kumbe labo bafowabo abayebesele belabo baphilise izimuli zabo kuyafanana ke lanxa ukuthi ngabantwana abahambileyo baye eGoli kwasalimama bakhona labo mama sebethengisa le mizimba yabo ukwenzela ukuthi baphile ngani ngobomkabo babathile baye eGoli abasakwanisa ukuthumeza imali ukuthi ibakwanisa ukuthi bagcinise futhi bagcine yena ngale Goli ibizogcina le muli ngapha
Umnumzana Sengezo Chabangu ngumabhalane obona ngenhlala kahle kaZulu kubandla le People's Democratic Party. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sesole kakhulu izibhedlela Ezibikwazi sala ukupha omama ababelethileyo incwadi zokuzalwa kwabantwababo ngoba behluleke ukubhadala indleko zokubeletha. Amagqwetha la athi njalo uhulumende kumele enze kube lula ebantwini beMatabeleland leMidlands abangela zithupha ukuthi bazithole. Omunye wamagqwetha la umnumzana Lizwe Jamela uthi zichiyene izizathu ezenza abantu ezigabeni zombili bengabilazo ingwalo zokuzalwa okuyinto athi kumele ilungisiswe ngokuphangisa.
Ngasikhangela umhlubulo weMatabeleland leMidlands uzafica ukuthi abantwana abala ama birth certificates ngoba abazali babo kumbe izihlobo zabo zanyamalala ezinye zafa ngesikhathi saselesi siphonga ukubizwa kuthiwa yigugura hundi uzafica ukuthi kuyabe sekule generation and generation yabantu abangakwanisa ukuthi bethathise izithupha abanye ama-documents achabalala etshiselwa ezindlini ngezinye izizathu lezo abanye uzafica ukuthi izintandane bachiywa ngabazali besifa ngezizathu ezishiyeshiyeneyo kumbe ngumkhuhlane ingculaza kumbe bafa ngendlela ezishiyeshiyeneyo so basala bengabantwana kungela ama-birth certificate athethweyo ezinye izizathu yokuthi maybe abazali bachiyana umntwana wazalwa ubaba wayala kumbe wayala isisu umama wazihlalela endlini kakurejistwa ngalutho wagcina maybe umama la yetshona kunjalo izihlobo zikababa kazazakali kumbe zibazazi but ziyalo ukuthi umntwana asimazi so sokusiba complicated ukuthi manje ama-birth certificate azarejistwa mbani abanye indaba nje yokuthi lapho kule ndawo ezithathwa khona ama-birth certificate kukhatshana kabakwanisi even ukuthi be-raise imali zamabhasi ukuthi begade ibhasi kumbe umuntu phansi nje lephumula suse wange national park ngale ukuthi ethole imali yokuthi egade echolocho center lapho kuregistwa khona ama-birth certificate kugcina kusiba nzima umuntu engathola okuyidola ucabanga ukuthi ngcono ethengele abantwana ukudla
liyake lizame yini ukubancedisa abantu abangela zithupha kanye lama-birth certificates
Nxa sihamba ezigabeni kuma-mobile legal clinics ethu siyazama kwesinye isikhathi ukuthi sithwale abantu abasuka kuregistra labo bebe-part of i-team yethu becasisa indaba zama-birth certificates lezithupha ukuthi kuregistwa njani even nxa singelabo siyacasisa lathi sizama ukuthi sicasise lokuthi ama-birth certificate lawa athathwa ngaphi yikuphi okufunakalayo kodwa uzafica ukuthi sometimes abantu baya bengelakho okudingakalayo emahofisini lapho ukuthi bethatha ama-birth certificate kodwa sometimes okudingakalayo ukuthi umuntu nje efike ehofisini bemcasisele okubanzi okupheleleyo ukuthi hayi ukuthi uthathwe isithupha kufunakala lokhu lalokhu 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 ukuthi kuthathwe i-birth certificate kufunakala lokhu lalokhu lalokhu lapho umuntu eselodubo ukuthi sokufunakala umthetho ukuthi ungenele thina siyabe sikhona ukuthi sibancedise ngoba sometimes uyafica ukuthi hayi umuntu ngakwazi nje ukuthi vele i-birth certificate kumbe isithupha sithathwa ngaphi ngakwazi ukuthi yikuyini okufunakalayo kwesinye isikhathi uzafica ukuthi oh ngibe ngikhohlwe esinye isizathu yokuthi abantwana bazathi sebezelwe isibhedlela kumbe ikliniki ibambe ama-birth record abantwana afunakalayo ngale okuthathwa khona izithupha sokuthiwa hhayi mama soze sikunike i-birth record yomntwana ngoba kule bhili lapha kule mali omele uyibhadale hlanga lendaba zenu ezivele kaningi ningi uzafika ukuthi ibed record yona le izamisa into eziningi umama even as a chone lokhu ibed record uthwa lokhu isempilo kumbise clinic ingapi se hospital abasesibedlela kabafuni le bed record so amanye ama documents ayebefunakala ngalo ukuthathwa khona ama birth certificates uzafika ukuthi maybe abanjiwe ngamanye ama institutions kahulumende futhi so kuyadanisa khonoko nxa ama institutions zikahulumende ezabamba amanye ama documents ayenza ukuthi abantu beyenelise ukukholisa amalungelo abo ngoba i-document lele yalibanjiwe ngale kaso document likamama i-document lomntwana ukuthi eyenelise ukuthi eregistwe kulilungelo lomntana ukuthi eregistwe lapha kweZimbabwe.
Kusemthethweni yini jamela khonoko kwenziwa izibhedlela kanye lamaklinikhi?
Isibhedlela kumbe iklinika nxa isithi yona umama olesikweletu kayikhulume lo mama kayihambe emthethwandaba ithi hayi sesifaka amasamanisi ukuthi sithole imali yethu kumbe nginike njengomzekeliso kodwa indaba ikhona ngeyokuthi ama-hospitals kumbe amaklinikhi kumele ekhulumisane lo mama ayisondaba yomntwana ukuthi uzasuzabamba amaphepha omntwana ngesikhiwa somthetho ithiwa yi-extortion leyo ukuthi uyabamba ezinye izinto ukuthi ngicela uninga imali yami ngifuna uninga imali yami ngisoze ngikunike lokho manje lapho isibhedlela sabe sesiphambanisa ngoba ukubamba lokho akakukho emthethweni ubuze wathi wena usemthethweni na. Impendulo yami ngithi hatshi akukho emthethweni ngoba isibhedlela kumbe ikliniki kayisoze ikwanise ukuhamba phambi komthethwandaba ithi yona sibambe ugwalo lolu ngoba umama akabhadalanga indleko zesibhedlela ngaba bayakwazi labo ukuthi vele basoze bekwanise ukuthi behambe ecourt bebophe inkani bekhuluma indaba into ezinjalo kaningi singababhalela incwadi nje uzabona omama sebenikwa ingwalo lezi sokuphela kunjalo so akukho emthethweni.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha elilwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namuhla sixoxa ngokutshabalala kwembeko emantombazaneni anamuhla wona asehlukene kakhulu la izolo. Kambe kona kalephi? UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Lillian Mlilo ingcwethi kwezamasiko esintu njalo engukansila wakobulawayo.
Lokhana kwakuyikuphongwenza nje ukuthokozisa komntwana wey'nkazana nje lobumbulu nje ukuthi nxa ezele engumuntu lwanombo ofuna ukumbuluzela omunye umuntu nje oseduzele wakhe bezidlalela kwakungayisho ukuthi kwakuyinto nje elisiko
kodwa phela yikho kwakukhanga amajaha phela
kwakukhanga amajaha sibili kusiya ngokuthi wena uthayisa kugqoka isigqoko esinganayo anto yobona kulezinye ezinkulu omunye abekho ngokuthi chaps kungakhanyi lutho phakathi emzimbeni wakhe omunye njalo esithi chaps kuyabe sokusiya ngokuthi wena ugqoke isigqoko esinjani.
Akujule sibili akujule kancane.
Ye, anto konke kathi abantwana babe gqoka igqoko nokho kunsitshani khona lokho bazokudala abanye bagqoke ezinde xa umuntu esembuluza khona phana vele umntwana eyinkazana kule yinye into ayenza esepha ngokuthi ithapsi kuyabe kungakhanyi lutho but laba babegqoke izinto zena lezi ezithiya imlenze phandle yikho lokho phela isigqoko ngase silaso sesiphephuka anto yabantu kuyabe sokukhanya sokukhanga abafana. Yiyo indlela yakho nembona ngani injalo vele.
Ye, ukuziphatha kwamantombazana kulezi nsuku kunjani?
Akukho right. Isimilo sakhona esiqothe somntwana eyinkazana sinzima. Asikho right ngoba abazithembi bona kanoku abazicakathekisi futhi bona. Kukati-ke thina vele sisakhula mina ngangizithemba njalo ngangizicakathekisa mina. Ngisesaba lo mzimba wami. Kathe sibona besari ngoba uyamthole njani? Egqokoka izinto khonokho esikhuluma ngakho khona lokho egqoko okunye okuyizinto vele okubambayo mina vele kudala ngisakhule ngangisithi ngagqoka into ebambayo mina loba libhurugo lelane lesikolo elimhlophe lelane ayikhona lelana ngasenza ama-sports ngangigijima ngangisithi ngingaqeda nje ukugijima kwafana ngithi ngigqoka isiketi ngoba ukhulu wami ngangisithi ngingafika vele ebone kunjalo uyamzesedobhi inkalakatha yoswazolungaka thina vele sasizigqakathe sasisesali ukuthi inyama ibukhani kathe sabalandaba abantwana kathesi abazigqadi ngemizimba yabo vele akabazicakathekisi njalo vele futhi bona kabazithembi angikwazi ukwenziwa kwini
ubona zani kuvela ngaphi konke khonokho
into eyenza abantwana laba bayenze kanje yikuthi khona abanye impilo asebeyiphila impilo leyami yokuthi eyokuswela bebebona ukuthi ngingagqoka indlela leyana engigqoke engayenza thole omunye umuntu ingcenye ozancedisa ninimali abantwana abaningi kathesi into esikhona abantwana abaningi abasebenzi sengingasatholi aba basezikolo abasezikolo bayebekopa kubona laba ama-school leavers bona laba impilo esesiyiphila yiyo yena leyo ukuthi khona abantwana bakathesi bayafunda baqeda isikolo baziqalile. Isikhathi sona siyane sokuthi khona babebhizi bathengisa imizimba yabo yikuthi umuntu uyabe efuna imali. Bayabuya sibili abantu abaningi becomplaina ngokuthi nomntwana ey'nkazana. Ukuthi umntwana ey'nkazana siyabathola endaweni ezinathi utshwala ntambama khona ngale bebhizi begoko kwisigoko okufitshane. Ngizibuze mina ukuthi babe besenzani yale mabuza bathi lapho babona bedonsadonsana la bantu abesilisa abantu abangamadoda abantu abadala oshuga dethi bathola yini izimali bathi ye baphiwa izimali. Yiyo yena leyi into esisenzakala kathi esenza abantwana abangamankazana bengaziphathi.
Kule siko yini elingathi kumbe abantu balidinge kumbe ngithi balisebenzise ukwenza ukuthi abantwana laba bengenzi ubuchapho obunye ababenzayo?
Isiko khathesi amasiko vele sealahleka. Amasiko baba vele sealahleka ukuthi lami ngathi isiko sibili elokuthi lingancedisa abantwana laba. Mina ngibona ingani ukuthi abantwana laba abangamankazana i-girls child bancedakale. Mina ngapha kule program yena leyo okuthiwana na nge-girls child ewadini yami eyenziwa kumntwana ey'nkazana wonke ofundayo. Kuthiwa i-Families Matter Program. Antile sokuthiwa Families Matter Program. Kodwa i-Families Matter Program leyi idila lo mntwana oyinkazana kuphela okhona. Babe bebafundisa. Babe bebafundisa ukuziphatha. Yonke into nje ukuthi ngoba labo bathi ngithe ngibabuza ukuthi injongo yena le Families Matter ngeyani. Bathi bayenzela ukuthi khona abantwana umntwana bakwanisa ukuthi bazigcine kahle. Bengachaphazeki babe lembono ngesikhathi befunda babe lokwesaba ukuthi ngasenza so sizavelelwa zinkolo. Bayafundiswa kuyafundiswa abazali babo uphinde kufundiswe labantwana bona laba abangamankazana.
Singathi-ke nxa ungabalaya-ke ngamafitshane
babofunda ukuthi umuntu azigqaje awesaba umzimba wakhe nxa ubone phandle vele ahlazibone ngani kuthiwa kungakhanya nje ukuthi sokunokunye kwakhe okuphandle ahlazibone ngani usencini.
Unkosikazi Lilian Mlilo yingcweti kwezamasiko esintu njalo ungukhansila wakobulawayo obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lomhlabeleli uTedzani Sibanda yena ohlala kwele South Africa. Mnumzana Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyakwamukela ngibingelele nabalaleli.
Siyabona uke wathola isicoco lapha kumaviki edluleyo khona ngapho ekwele South Africa. Ungasichazisela ukuthi besingesani?
Okuyema kube kungama-competitions abe ephethe kwele South Africa. Ama-competitions bekungawe Mr. Bukalanga and Miss Bukalanga Kingdom.
Uzwe njani ngokuthola lesi sicoco?
Ngajabula kakhulu ngoba kwakuyi competition eyayibaluleke kakhulu ukuze ngiyothola le position engabe ngekuyo Mr. Bukalanga Kingdom.
Bekukhangelwani kahle kahle ukuthi umuntu azaphiwe leso sicoco?
Into abebebhekane nayo kakhulu kwakuyi-modeling kahle kahle babebhekane ne-attire ukuthi uyabe ugqoke injani nempahla zakhona zebe zifitha yini zihambelana nalo mncintiswano ngendlela ayifuneka ngakhona. So ma uzoba ugqoke ngaleyo ndlela eyabe ifunakala ngakhona and ukhone ukumodela ngaleyo ndlela efunakala ngakhona.
Ungumhlabeleli njalo zihamba njani kwezemculo lapha kulezi nsuku?
Kancane kancane siyaphusha kodwa ke kuthanda ukuba nzinyana kodwa ke ngoba bebengakawazi kahle lo mculo wethu ngoba ikhona zaqala ukuhambisa bantu ke manje kodwa ke uhamba kahle impela noma uhamba kancane kancane kodwa ke wona uhamba kahle.
Ungakhumbuza abalaleli ukuthi kanje sulamadlalata mangakhe?
Kwezomculo ngoba ngaqala ngele-gospel kahle kahle kuqala so ngase ngima kancane kwezomculo wokholo we-gospel ngoba ngase ngiphusha kuleli side kakhulu ngabona ukuthi kuzongisinda. Elangapha komculo lo owesiqhelanga-ke ku-cultural lilodwa nje owamanje ngisasestudio-ke ngisaphikana nelinye nje-ke manje ngisase-easy nawo kakhulu ezophuma-ke sengizofika ku-December liyabe selizophuma lona.
I-DVD ibe ngayikhangelela nini abalaleli ikakhulu i-DVD edlalatela khola kuqala?
I-DVD, I think kudala abantu nabo befona mpela bebuza ukuthi siyenza nini, bayikhalela mpela. Into esiyibona ukuthi sizoyenza, sizoyishutha ngo-December. Ngo-December kulapho kahle kuyabe kubukeka khona kahle ekhaya, ngoba sifuna ukuyayishutela emakhaya, so sifuna ne-view wakhona ibonakale ukuthi mpela kuvusisikhana ngeni. So sizoyishutha ngo-December. Uma siyishutha leyo video, sizohle sihlanganise kuleya album yakuqala nale entsha ku-DVD yakhona nje ivele ibe into eyodwa saka wonke la maculo, which means amaculo ayi-7 akuqala namaculo amanje ayi-8 azongena wonke nje kuleyo DVD.
Akuyigqibe Vodloza, akuzihaye lapho sizwe.
Ndimfanantema hlanana weganda nyolo ndakapinda zikulu zihokola zikalovanya matobo. Ndikumba chibandana chingalevoko wake nechinahala ndozvida ndozvitonga ndozvitema ndozvitutumadza. Ngumta wenu Vodloza, nyabonga.
Ubabuyise bamwe kanye esibanda bakawilila.
Ndokumila buyisa mosenganyi, especially ndobuyisa kwazokwazo mobazazi bangu. Banobe ibeli yenkazukulu wakandikisa muna ihangu ilimemancube naibo tateni Simbo. Ndobabuyisa ndibuya ndibuyisa vose nemenitunhu wakaingwedu wakamanguvo kwandinobe ndizwagwako. Ndibuyisa nagose Bukalanga ndibavuka chimwe nechimwe chavakandiitira iko. Ndobavuka kwazokwazo nendibhatsa muna uhingwa ndinotama nezvandinoenda ndiwana mobani. Ndoda kubavuka kwazokwazo.
Hai, tobo boka kwazo chinungona.
Ngeke ndavuka kwazo.
Lobe kungumhlabeleli uTezani Sibanda ohlala kwele South Africa okwamanje, kodwa odabuka ekhaya ePlumtree. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi uTezani Sibanda. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ye, siyabonga kakhulu. Nami ngamukela, ngibingelela njalo labalaleli.
Uba vuselela ngawuphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngicabanga ukuthi siyeqalisa ekuqaliseni kugwalo lukaGenesis. Siyeqalisa sikhangele ukuba uNkulunkulu wenzani umhlaba uqalisa. Bengikhangele laphana kubhuku likaGenesis iverse ichapter ka-1 iverse ka-2 ithi yona ekuqaleni umhlaba wawungalasimo njalo kulobunyama ngaphezu kwawo, kodwa umoya kaNkulunkulu wawuhamba phezulu kobuso lwamanzi. Ivesi ka-3 sithi yona uNkulunkulu athi akube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Namhlanje bengifuna ukukhuluma ngendaba eqakathekileyo kakhulu, ukuthi singananzeleli isikhathi esiningi kulento eyodwa eyehlukanisa kumbe engathi eyenza umehluko phakathi kwabantu abaphumelelayo labantu abayihlulekayo empilweni. Linto iqakathekile njalo ngoba yiyo futhi eyenza umehluko ngaphakathi kwamazwe aphumelelayo namazwe aba nobuyanga, aba lokwehlulela, lokuthi ubona abantu babo, abantu bamazwe lawa bedubeka kakhulu. Kuyini khonokho? Into le engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje ngumbono. Ngathi singakhangela ukuthi amandla ombono uNkulunkulu nxa sihlangana naye laphana kuGenesis simbona ukuthi wasica umhlaba ungalalutho. Ivesi ka-2 leyana yakhuluma ithi yona kwakulobunyama, kwakungalalutho olukhona vele emhlabeni olubukekayo, kwakumnyama kulamanzi, umoya kaNkulunkulu phongukuzunguzunguza nje phezu kwamanzi. Kodwa siyabona singangena-ke kuvesi ka-3 ukuthi uNkulunkulu uqalise ukuthi akube khona ukukhanya. Ungaqhubekela phambili uzananzelela ukuthi uyabe lokhu esithi akube khona izihlahla, wadala amanzi, wayehlukanisa ubunyama nokukhanya, wadala ukuthi kube lolwandle, wadala-ke ukuba kube nezibhakabhaka, izwi kaNkulunkulu lithi lona ekugcineni uNkulunkulu wathi sakhangele konke lokhu wathi kuhle kakhulu. Kodwa singakhangela ukuthi hawu kathi kuvesi ka-2 bekungalalutho bekuyibunyama kuphela. Ngakho umbono uyabona ulutho olukhathana olokuthi nxa ukhangela into yakhona wena ungabuke ukhangele konaela kulalutho ngani kulobunyama ngani sokuphelile. Kodwa umbono yiwo odala into enhle phakathi kwento embi. Ngiyakhumbula lumnyaka odlulileyo emzini wami ngale fike ngagamula ngacelela indoda ayibhinga ukuthi ngigamulele isihlahla somthwili. Ngicabanga ukuthi njengoba sokusiza umqando ngizaba namalahla amamahle lapha njalo ngizawosa le nyanga. Uthe undoda wabeceda ukusigamula wathi kimi, mfundisi, uyabona kulesi sihlahla lesi somthwili ngibona indlovu ezintathu, ngibona isilwane, wakhangela impande wathi hawu singaphiphula impande lezi kuyaphuma-ke inkalakatha yejirafu ongaza kuyibona mfundisi. Mina konke lokhu ngangakubona nangambona inkuni zokuyabafa. Kodwa yena undoda lo ongumbali waqalisa ukubona indlovu, waqalisa ukubona izilwane ezingaphuma phakathi kwesigodo lesi, wabona-ke le ntunjambili ukuthi lapha kungaphuma inkalakatha yenyamazana abesethengisela-ke abethekela ilizwe lethu. Mina konke lokhu ngangakubona kuyini okwamesitawona ngumbono. Ngakho umbono uqakathekile kakhulu. Ungaba lo mbono nalo usebenzele uyagcina uphumelela. Ikanti bakhona abanye abanamabhizinisi, umuntu alahlekelwe nxa ibhizinisi ngesikhathi laphana azotshana kuyatshisa izimali. Ungathi unidayi mananje ngiyekele into yebhizinisi kodwa wazini engxenye lomnyaka u-2016-2017 yisikhathi sokuthi ibhizinisi yakho iqalise kudalisa. Ngakho-ke kumele sibambelele kuze kuye ekuthineni ubone umbono wakho usuphumelele.
Kuyiphethe mfundisi, kubabe ke enkosini ngomthandazo abasosizini abadubekileyo labadabukileyo ngosuku lwalamhlanje.
Baba, ngegama likaJesu siyathandazela wonke umuntu olaleleyo, abanye baphakathi kwenkinga zemali, abanye baphakathi kwenkinga zemuli, kwehlukana izimuli, abanye balahlekelwe ngabantwana, umntwana usebaleke leganga, abanye balahlekelwe ngamabhizinisi, abanye njalo umuntu osedangele osesithi kambe shiwa ngiphilelayo. Siyabathandazela namhlanje ukuba baqinise uNkulunkulu, bebe lo mbono wempilo entsha, bebe lo mbono wokuphumelela akhona wokwehlulela. Siyathandaza namhlanje even labantwana bezikolo abalungisela ukubhala, uNkulunkulu abanye abalungisela ukuthi bengene ezikolo, abalungisela ukuthi behlalele imihloliso, siyabathandazela ukuthi bazaba lo mbono wokuthi bazaphumelela ngegama likaJesu. Sithandazela umuntu simfaka ngaphansi kwegazi likaJesu. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Sibe sonke njalo ngeviki elizayo.
Sibongile kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Selethemba libusisekile ngalawo mazwi avela kumfundisi.
Baba kulungile makuyintando yakho okwenzeka empilweni zethu.
Kulungile Baba. Kulungile
we chant to you.
kolongile baba ingoma gasfiso ncwane eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kungesonto nje ehlabela kamnandi kwanelokwa lamhlanje olivalelisa yonke untungamile inkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.